laloba inani lelo liphansi kakhulu uZulu wakobulawayo lelizweni lonke jikelele wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabezeki lokuphuma lezinye indlela abantu abangahlola ngayo amabizo abo besebenzisa omakhale khukhwini kumbe ngokungena ebulenjini. U-District Elections Officer wezeki unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kusukela ngomgqibelo uhlelo lolu luqala inani labantu asebehlole amabizo abo lingaphezu kwenkulungwane ezintathu kuphela.
Enikathi sibulawayo singathi kuhamba kuhle. Izolo mhlaka 20 bese sile 3216 ababuye bezo inspect. Akade bezo register ukutsha bese sile 222.
Wengeze ethi kule ndlela yokuhlola ibizo usebenzisa umakhale khukhwini nxa abantu behlulekile kumele baye lapho abezeki abasebenzela khona.
Abantu bayabuya, abantu bayasebenzisa izinto zesithathu 65. Yes, bakhangele izinto zakuthi zikhona yini. Nxa abayihlulekileyo ukuyisebenzisa bayabuya kuma-centers. Abathe besebenzisa yenaleyo indlela yokukhangela amabizo abo bazithola amabizo abo elama ephambanisekile sebesiya ku-center yabo besiyakhangela ukuthi balungisise amabizo abo.
Unkosikazi Martha Ndlovu omunye obehlola ibizo lakhe kuluhlu lwe-voters roll uncome uhlelo lolu ethi luhamba kuhle njalo wenelisile ukuhlola la kumakhale khukhwini.
Uhlelo lokuchecka amabizo ethu ukuthi akhona ku-voters roll luhamba kahle kakhulu sibili ngoba lasemafonini senelisa ukuthi sikhangele ukuthi amabizo ethu akhona akulahlupho yonke into ilungile akulama mistakes akhona langale lapho esihamba khona kuma-stations alapho esivotela khona hhayi konke kulungile sibili okusolisayo.
Unkosikazi Khuphe uthe kwezinye izikhathi kulabantu abalakho ukufica amabizo abo engekho kubangelwa ukuthi inombolo zesithupha ziyabe zifana lezomunye kumbe zingatholwa yimitshina yabo kumbe njalo kuyilabo ababhalisa ngenyanga kamabasa.
Abanye esicina sesithi sibaqondise kwenye indawo njengokuthi sibase-RG sithi lokuthiwa yi-exclusion list. Exclusion list ngeyabantu abarejistayo kodwa ngabakho ku-voters roll. Ngenxa yezizathu ezithile, abanye abantu banelisa ukuthi bayashare i-ID number. Abanye abantu nxa besibarejistayo besithi invalid, itshengisa ukuthi inamba yakhe kukhona okungaqondanga ngayo. Banalaba abantu siyabarefeya ku-ARG. Kube sokusithi kulabantu abarejista ngemva kuka-6 April. Abantu banalabo ngabakabi khona ku-provisional voters roll. Kodwa ku-final voters roll bazaba khona.
Ukuhlola amabizo kuqala emhla ka-19 kusiya ku-29 kwenkwezi njalo uZulu ulakho ukubhalisela ukuvota kanye lokuguqula indawo yokuvotela ngasona lesi isikhathi. Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uthi uzakwazisa ilizwe ukuthi luqhutshwa nini emavikini amabili alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.